Vele intathe sonke sikhuluma ngayo sizama ukubabonisa ukuthi no uvula kwezikolo ngalesi sikhathi awurayithanga asimeni mbijani ukuvula isikolo siyathaba ukuthi sebeze bakubona but asithabanga ngezinye indlela because isikhathi sesidlalisiwe ngesikhathi esiqala ukubatshela ngaso ukuthi asimeni ukuvula aluba sizilungisa okunye khathesi but bona baqale ngokungafuni ukulalela baze babona ukuthi hayi umkhuhlane lo sulokhu ungezeleleka yikho bayenze bazi bathi hayi asimeni but kuyukuthi aluba balale and sile hope ukuthi ngokuya kwesikhathi or in future uhulumende wethu uzakwanisa ukuthi avule indlebe alalele nxa inhlanganiso ezimele ababalisi zibanika i-advice yokuthi lokhu akukabi right asimeni mbijana.
Yebo, uhulumende uthi izikolo kaziseyi kuvulwa mhla ka 28 kulinyanga kodwa uthi imihloliso ebivele ihleliwe izaqhubeka. Kuza sebenza njani khonoko?
Mina ngibona ngani kuloku kungani sokukonfusa ukuthi lizathi sesipostpona ukuvula komuntu wonke kodwa kuphinde kuthiwe ukubhala akuqhubekele phambili. Why insitsho njalo ngithi umkhuhlane lo lokhu khona ukubhala kwabantwana is the same children ade kumele bevule kodwa lithi bengasavuli kodwa kababhale. Kungani kuyakonfusa okuyi-statement kwakhona but thina we are saying i-exam le ayipostpone layo ngoba into le esidila layo umkhuhlane okwanisa ukubulala. So why are we sacrificing the teachers and the students by saying ababhale mhloliso sithi lapha sokungani sitho teacher labantwana ababhale sibone ngabo ukuthi kuzahamba njani. Thina njengenhlanganiso sithi hayi lama-examination lawa aluba ayama ngoba umkhuhlane lowo asomkhuhlane okudlala ngawo umkhuhlane okwanisa ukuthatha impilo zabantu.
Bona abafundi okuthiwa kumele babhale imihloliso kodwa bengayi esikolo lingathi bayaluthola yini ulwazi olwaneleyo? Bayafunda ngemfanelo kokuthi bengaqhubeka ngezifundo zabo kuma online classes lapha?
Sonke siyakwazi ukwenzakala eZimbabwe especially nxa sikhangelela izikolo ezikahulumende singakhulumi lezi ezi-private lezi ezidurayo sikhangele ezikahulumende ngokwazo akulalutho olwenzakalayo. Abantwana thi sibahlezi ezindlini akula communication evela ezikolo inika abantwana ama-homework. Ngakhangela wonke ama-secondary ayi-government khathi esikhuluma nje zingaki izikolo ezilokhu zilama-phone number abazali ayiwasebenzayo. For example nxa kuthiwa basendela abazali ama-homework ku-WhatsApp umzali lokhu wangenayo umbe ungene ngu-form 1 umntanakhe it's the same phone number yona layo lokhu ingakarenewa. So to me ukuthi thiwa sithi abantwana laba besezindlini bebefunda kuma-government school akula nto enjalo akula kufunda kukhona and the online learning sonke siyakwazi utshoni itsho ukuthi umzali lesikolo babe bevele beledatha lokuthi teacher bethumezela abantwana ama-homework and khonokho akwenzakali ku-government school. Nangikhuma ngento engiyaziyo ngingumbalisi nginje akula communication ekhona sila access zamanamba abantwana ukuthi uthi uyathumela umsebenzi ngoba abazali bezothatha umsebenzi abazali bese bekhangelele khona ukuthi nxa zizavulwa yikho sizahlangana khona laba abantwana laba sebelenyanga siphose ezinhlanu bengela teacher phambi kwabo bengela muntu obancedisayo and ukuthi sithi bebhala mnambona sibili i-disaster senzakala.